Emhlanganweni oqhutshelwe ehoteleni yeHoliday Inn koBulawayo yiCommission yeZimbabwe Gender Commission, omama baphume ngamazwi achiyeneyo phezu kwezihlalo ezibekelwa abesifazana edalele ePhalamende. Abanye ngabafuna ukuthi lolu hlelo luqhubekele phambili ludlule isikhathi esavele sabekwa esika 2023. Abanye njalo besithi kungangcono kufakwe umthetho othi umuntu angangena kangaki ngalolu hlelo edalele ePhalamende. UDokotela Thokozani Khuphe obekhona kulomhlangano uthi bakhangelele ukuthi abantu abangena ngohlelo lolu kumele bengaveli emabandleni.
Ngekuthi sifuna ukuthi kube ne-proportional representation. Kule proportional representation le esilayo okwamanje elabomama abangu-60 abahamba eParliament kodwa besuka kuma-political parties. Thina sithi kathesi esikukhangeleleyo ukuthi sifuna ukuthi omama laba bebe ngabomama abavela kuma-provinces, bevela kungatsha ezijikeneyo, bavotelwe ngabomama kuma-provinces.
UNkosazana Priscilla Misiyairambwe Moshonga uthi umthetho lo lanxa kuthiwa uqhubeke kumele uguqulwe ukuze abesifazana ngokwabo bavotelane andubana kuqhutshekelwe phambili.
Kuningi okubele kwenzakala isikhathi asenelanga ngoba siyakubona nje bona sisixoxa khathesi ukuthi akukho omama abaningi abakwandisileyo ukungena. Kodwa manxa bezangena yikho sithe khona nxa siyi-extenda kumele siyi-extende kodwa sitshintshiwe ukusebenza kwayo. Singayi-extenda ilokhu isenza khona khona ebikwenzi akusebenzi ngoba kuzangena bona laba abantu abaku-positions of power kuma-political parties abo and they are not going to be representing women. So it will be useless.
UMnumzana Themba Mliswa uthi iParliamente ivele ilabantu abaningi njalo amabandla awakhethi abantu abafaneleyo kodwa amabandla akhetha ngokuthi abanye sebesele phandle.
I think nyayipo nde kuthi parliament yedu yakakhulisa ine 350.
Ngibona ukuthi udabo lukhona ngolokuthi iparliament yethu ikhule kakhulu ilabantu abangu 350. Engikukhulumayo ukuthi omama laba bakhethwayo amabandla amaningi akhethe omama ukuthi ezomela umama kumbe ilizwe. Ngoba singakhayela njalo indaba yokufunda iqakathekile kakhulu ngoba kungumsebenzi wepharty ukuthi ikhethe umuntu emkhethileyo ngaleso sikhathi ngoba kavotelwa. Inxa sifuna ukuthi senze lokhu ukuthi sinike omama amathuba ukuthi benikele abantu asithi abangu-60 kuleyo 210 bephiwe omama njalo omama bezikhethele bame ngapi kulokuthi sibe silokhu esiphethe sifaka omama kuphela sisithi bazasala emuva
mbe wakawanda wanovota saka siya singavotelani.
Uhlelo lwe-proportional representation lufika komlindo yacina ngomnyaka ka-2023 ngakho kuyabe kungumthwalo wedale lePhalamende yakhathesi ukuthi iguqule umthetho ukuthi iwudlulisele phambili. Baningi abesifazane abathole amathuba okungena ePhalamende ngalendlela kodwa uZulu ukhalaza ngokuthi abanye babo abafanelanga babe lapho ngezizathu zokuthi abakhanye ukumela kwabo indingeko zabesifazana. Abanye njalo ngabathi nxa umthetho uguqulwa kumele kubekwe omunye owokuthi umuntu ungena kanye kumbe kabili kuphela kulokuthi bahlale bephiwa leli thuba lanxa kungakhanye abakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.